Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela go Studio 7 ngesonto mhla ka 22 Mpandula 2019 ngokhefu tube. Endabeni zethu lamhlanje. Abalandeli bebandla leMTC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungisela ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations.
Bahlengisile ilizwe lonke sebona ukuthi khona hhayi into ezenzakale eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bavune ababutshelwayo iqiniso sebelazi sibili.
Lokhu kumangalisa abalandeli bebandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika sebetshengisela befuna ukuthi ngabe izenzo ziyafawa izenzo zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu.
UDokotela Peter Magombeyi owakuthiwa uthunjwe ngamapholisa ensida lokhu sesibhedlela eHarare. Kambe isidumbu sikamoya uRobert Gabriel Mugabe singenziwani engakangcwatshwa?
Esevulile uyabekwa yikho nxabe lokho bemgcinile ukuthi bazamfakiswayome ngobunye lakho kusho ukuthi kungaba yisifiso sabo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Sizalatshelela njalo ezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile eNew York kwele Melika lapho azakwethula khona umbiko wakhe ngolwesithathu emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa uhamba labakhokheli benhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende abagoqela umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe, usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe labanye. Ukhangelelwe ukuthi uza kwethula okutshiyeneyo emhlanganweni lo okunjengezidezizo zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Kulabantu abatshengisele izolo emigoqweni bechothoza uhulumende kaMnangagwa kuthi ke abanye njalo abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele besekela uhulumende weZimbabwe khonangale eNew York. Omunye walabo abatshengisele eNew York izolo ngumnumzana Tamburai Mpariwa Kokwere okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sibatshengisile ilizwe lonke sebona ukuthi khona hhayi into ezenzakale eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone ababutshelwayo iqiniso sebelazi sibili. Ngoba izolo kulabantu laba abathiwa i-December 12 movement abathengwa ngumgabe sebethengwa ngumnangagwa manje babuyile izolo thina besingelani labo sikhulumela sisodwa lapha beza sabatshela abazi lutho bakhuluma manga abazi lutho ngeZimbabwe. Sibatshengisile ke sebebona labo sebesazi, ngiyathemba sebesazi kade sikuthi khona kwenzakalani eZimbabwe. Yinto enkulu ebesifuna ukuthi siyenzele ngaleyo ukuthi ibonakale ilizwe lonke lazi ukuthi khona eZimbabwe kwenzakalani.
Okunye okulandelayo liyakwenza nini njalo ngapha?
UMnangagwa uyabe ekhuluma i-address i-UN ngolwesithathu. Angazi ukuthi uyabe ekhulumani, angasukela khona ekhaya ukuthi azokhuluma lapha e-America, angakwenziwe ekhaya. Yikho ke siyabe sikhona la sifuna ukuthi simtshele thina laye asiboni azwe ukuthi khona sithini. Abantu bonke bazi ukuthi khona hayi lo muntu okhulumayo lo ukhuluma amanga iqiniso nanti la sikhona laphandle.
Siyabona ukuthi ke ukhuluma kakhulu ngakhona ku izijeziso zenotho ama sanctions lawa ungathini khona?
Hayi izijeziso zenotho lezi yinto abakathi behamba ngayo laba abatshelwa na abantu be December 12 movement ukuthi khona hey kule izijeziso zenotho. Izijeziso zenotho kuthiwa ngesilungu ama targeted sanctions. Targeted abantu abaqondiweyo ukuthi wena ibo labo ke abantu abafanele besikhulume ngawo. Wonke umuntu ukuhlupheka kwethu eZimbabwe ukuba kuyithi ke eZimbabwe into zingahambi kuhle azinani la ma-sanctions lawo akasibambi. Sibulawa yi-corruption, sibulawa izinto eziningi ezingelani la ma-sanctions lawo.
Umnumzana Tamburai Mpariwa Kwekwere lilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseNew York khonapha kwelamelika. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika. Ngiyakhumbula lala day bengikhuma lomunye we-MBC uComrade Bondo usuke ngapha ebuya khona ngapho uzotshengisela against upresident ubaba uMnangagwa lohulumende weZimbabwe leZANU-PF. Uthole sibili bekutshengisela befuna ukuthi ngabe izenzo ziyafawa izenzo zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu, zilimaza thina. Sizethu incede ishuwa ngabantu abangasobalapha, abantu abangazalwanga lapha kodwa abazwisisayo phela ukuthi ukuthi isizwe esimnyama sithuthuke kumele siyekelwe, sivunyelwe, siphiwe ama-enabling environment ukuthi bona sithuthuke. Beze besixhasa bekhona le i-December 12 movement, siyayazi i-movement yabantu abayinelika, abantu abansundu mostly abahambisana nokuthi ama-governments ethu awe-Africa kazimele kodwa singabha kufakele izithengiswe ezingathuzeze sibede ngalodo kodwa sisibulala. Ngoba anti abona ama-sanctions labulali khonoko abakusho ukuthi a-targeted ukuthi mhlawumbe ku-targete opresident kumbe nabanye abantu nje abaseduzane laye kwabantu. Ama-sanctions lawa avulala ubudlelwano bamabhizinisi awalapha eZimbabwe laphandle. Kanti ethi ngikhuluma so ubufakazi bukhona ukuthi sinama-banks ethu uwe-fine ababhadalisa izimali ngenxa yokuthi bona bayenza ama-transactions awemali aguqela amakampani ethu lapha eZimbabwe namanye amakampani aphandle
kunemelika
namanye amazwe.
Ye kodwa Juma bayakhuluma abanye njalo bathi khonoko okwenzakalayo kutshengisela ukuthi akuhambi kuhle kwele Zimbabwe, njalo abantu be-December 12 movement kuthiwa abakwazi ukuthi iZimbabwe ime njani nxa bekhuluma abanye abantu.
Ye bakhona abanye abangakwaziyo for sure, but bakhona abanye abakwaziyo ngoba sihlala sisiba labo abanye every December kuma-conference bake bebuye sibile uzosethekela siwe lawo. So I think that aso bonke abangakwaziyo, but into one abaconvicted ngayo yukuthi bona umuntu omnyama ngake ayekele azimele yedwa. Why lifaka izithekiso ezifaka ezinquma ukuthi ona akwanise ukuba le ngqubela phambili ngenxa yokuthi lina lile le-defend attender naye umuntu omnyama lo. So laba bantu laba they don't need to be in Zimbabwe, they don't need to know Zimbabwe, they just need to know ukuthi hayi yekelani umuntu omnyama azimele yedwa nje kuphela.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Abantu abaningi abadinga uncedo ezibhedlela babiselwa emakhaya ngenxa yokuthi odokotela baqhubekela phambili begalala umsebenzi. Odokotela abagalala umsebenzi bathi bazabuyela nxa uhulumende kakhuphula iholo labo. Okwamanje umuntu munye ngamunye uhola $40 ngenyanga. Odokotela abakhulumele Studio 7 ababekhonona njalo ngokuthunjwa komkhokheli wabo udokotela Peter Makombei osesibhedlela se-Avenues Clinic okwamanje bathi kuzwisa usizi okwenzakala ezibhedlela zikahulumende. Kubikwa ukuthi uMakombei lokhu egula kulandela ukuvumbuluka kwakhe eNyabira duzane leHarare ngeviki ephelileyo. Uhulumende uthi kazilutho ngokuthunjwa kwakhe, kodwa abanye odokotela bathi wahlatshwa amajekiseni aphazamisa imicabango yomuntu. Bathi kukhanya elamatshisela emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Odokotela abamhlolayo abakayethuleli umphakathi ngabakutholayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Loku engakancwatshwa wayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe. Kulezinye izihlobo zakhe ezithi isidumbu sakhe singatshontshwa nxa singagcinwa endlini yamakhaza eHarare, ngakho ke kumele umzimba wakhe womiswe engakabekwa eNational Heroes Acre. Kambe kwenziwa njani lokhu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele inyanga elodumo uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya.
Izinto ezintsha phakathi kwesizwe, umuntu nxa esedlulile uyabekwa, yikho nxa belokhu bemgcinile ukuthi bazamfaka itswayi ome. Ngokunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokhu bemgcinile asazi lusiko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi kayiphi into enjalo, umuntu uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sesikhangela amakhosi sibili ayethathwa efakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, egoqelwe kumbe omisiwe, kwakusenziwa njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa, agoqwe kuhle, ahlale, abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlezi.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, yinto eyayisenziwa ebantwini abangamakhosi. Umuntu nje engahlaliswa, kodwa-ke uyabevele ezagqitshelwa kungazi kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufakwa itswayo ukuthi ome, izinto ezintsha. Kwesinye isikhathi kugcine sokuhlupha, ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi ngingafa, lingomise, limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abakwazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili, bebekucabangela khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithembi ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi someso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke lokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani, bengaloywanga, sebeloya lusiko, ngoba angazekize kuthiwa umuntu uyawonyiswa ahlaliswe adonse insuku ezinde elokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane ukukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi ovele esehambile uyagcinwa
abekwe. UMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo, sixoxelaye ekoBulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni, sixoxe ngalolu daba.
Benhana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
ni jona njani izulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngomnumzana Mike Moyo ozokuthiwa nguye phela inkosi yabelozwi. Lapho-ke sikhuluma ngesizwe sikamambo. Kambe uMoyo wangena njani esikhundleni lesi, njalo bakhona yini abantu abamsekelayo? Sizwile-ke esithi kule phupho elehlela omunye wakibo elamtshela ukuthi yena nguye oyinkosi yabelozwi. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lo mnumzana Socha Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Siyakwamukela kuhlelo baba Moyo. Moyo, siyabona ukuthi kulo baba lapho uthi seyinkosi yabelozwi. So-ke akusitshele, kambe kuvele kumenjani? Kumambo kwakulenkosi kwakumenjani?
Inkosi elathi sizwe ngayo, sizwe ngayo kule nkosi esikhona, siyazi asikabidlani lokuthi nje siyazi ukuthi inkosi eminjani, kodwa sizwile ngakho ngamafungafunga.
Singathi vele umambo wayenkosi kumbe umambo kwakuyumhlaba kwakuyini vele
umambo thina ngokwazi kwethu ukuthi kufana ukuthi singathi thina asiyo bizo elikonde umuntu othile umambo kufana ukuthi uthi inkosi ubani yikho ngaphonto umambo kuphela hayi thina sikuzisi ukuthi umambo ngayiphi indlela kwakulomambo tibundule mambo ibani bani mambo tibisa mulu kanjalo nje kanjalo nje ya umama ukuthi umuntu ethi ezithi ungumambo sibuzisi ukuthi uwaba kube kuphathe ngayiphi indlela
so ngokutsho kwakhe lapho uthi phela seyinkosi yabelozwi ngakho lina kuliphatha njani kodwa
athina njengabelozwi azange sizwe lutho ngakho yikho into engakusiphatha nzima kumbe njani ukuthi kube kukuthi thina basitelile manje thina kasibeka sikwazi ukuthi kulento enjalo nje siphungukuzwa ngamafuwa funa ukuthi kuya kule nkosi yethu thina malozi but asiyazi thina inqebanza khona sizositela ukuthi ubukhosi bakhona bumi njani ukakathesa kula nto siyaziyo ngayo
ye siyabona njalo kwakulabantu abavela emashonaland abaningi kakhulu kambe ubudlelwane bangikhona bume njani khona
ubudlelwana bungaba khona sibi ukuthi khona amalozi avele ekugcwele izimbabwe yonke le ngoba ilizwe leli vele ngenani thina bengaba khona izimbabwe yonke le siyafika khona kumazambiko lasebutswana asiyazi kodwa ukuthi inkosi ibe yinkosi yethu njengamalozi hayi asiyakuzisi bona kuba kuthethe ngathi njalo bakuvuvulule ngayiphi indlela
kukhanya ungazani uthi waphupha kumbe waphutshiswa ngomunye umuntu kumbe kunjani njani kungani kunjalo
hayi isitori sakhona mina ngikasizwisisi kahle kahle sonke kodwa-ke bephupha amantu umuntu onke uyaphupha nje nami ngingavukamphuphile kambe sengathi ngiphuphile kuve sesiyinkosi ngingazange ngihlebele labantu basitshele ukuthi e bathi sekule nto enze singivelele njengesizwe iyazisa isizwe ngoba kithi even ungazi yethu akithi khona komadlambuzi la kuzo zonke iy'ndawo zasikithi lesikala ngemkithi esenzeni akula kunayetoenzesithuthi khona khona ngayo obeyazisileyo nje asiyazisalaekomunithi sekuvele inkosi
hhayi ke abadala bathi ongaphileyo kuyahlola sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lamhlanje lo mnumzana Socha Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilani
siyowagcina amasiko
wakhangela
amanye
amazwebayawagcina
amasiko owawusenziwe mandlu
owawusenziweokwamanje-ke
sike sizwe eziphathelene labatsha silo maikobe
yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Stevens Banda olwela ilungelo loluntu elizweni siphatha udaba mayelana ngesinqumo esithethwe ngabodokotela esingahambi emsebenzini betshengisela imali abayiholayo Steven ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo bhuti njani
ngiyabonga mnumzana qala bonani balaleli
so Steven bodokotela sebelesikhashana bengahambi emsebenzini ekuqaliseni babetshengisela besithi ngiyeke bahambe emsebenzini bengakazi ukuthi udokotela Peter Mgombeyi owanyamalala ngomhlaka 14 kampandula usaphila na njalo baba lesikhalazo sokuthi uhulumende kumele abahlawule imali yabo nge-rate e-interbank ngolwesine odlule udokotela Mgombeyi watholakala esaphila ngasenyabhira kodwa odokotela baqhubekela phambili betshengisela besithi yebo udokotela Peter watholakala kodwa abakatholi imali abayifunayo ngalesi sikhathi sinye lapho abodokotela betshengisela kulabantu abaningi ababhubhayo ngenxa yokuthi abatholi usizo olufunakalayo esibhedlela wena njengomunye olwela ilungelo loluntu elizweni yini umbono wakho mayelana ngalokho okwenzakalayo
iqiniso ngelokuthi uhulumende wasezimbabwe kumele aqala alungisise udubo olukhona udubo olukhona ezimbabwe nokuswelakala kwemali okwesibili ngokuthi imali abayiholayo kayeneli abafuna ukuthi bakusebenzise ngagalo kwamanje i-1 year is equivalent to 20 bonds and amadokotela nxa ehola 1000 ukuthi bafala imali le 100 years. So nxa betshengisela babezama ukuba express umbono wabo kuhulumeni waseZimbabwe. So odokotela bayatshengisela ukuthi ano kuthina kasithabi ngemali esiyiholayo. Ekuthineni bagcina bethumba engathi ngumongameli wabodokotela babesenza into enhle. Bona bayatshengisa bona no. Kalani lisendikisele umuntu umongameli wethu umkhokheli wethu ubana sikhulume izikhalazo zethu urhulumente waseZimbabwe kulusizi ubana abantu bayabhubha ezibhedlela but asondaba aso problem yabodokotela iproblem karhulumente waseZimbabwe.
Steven, sikhangela umsebenzi wabodokotela bona bayathatha isinqumo sokusiza wonke umuntu nxa sixoxisana ngendaba ezempilakahle ngesingizi sithi an oath to save lives. Kulesikhathi lapho abodokotela betshengisela abantu bayabhubha
sisekela bonke izigulane labodokotela singakhangela esikhathini odokotela baleemoli zokubabagcine singakhangela izigulane nelungelo lokuthi ziphile urhulumente kumele nguyole olesinqumo sokuthi abone ukuthi bonke abantu ababili bayaphila.
Isimo somnotho elizweni asimanga kuhle Steven, uhulumende yena uyakuvuma lokho uthi uyazama ngamandla akhe wonke ukulungisisa lokho. Ababalisi bayatshengisela ngendaba leyo emali efanayo pho kumele kwenzweni ukuze udaba lolulungisiswe.
Uhulumende wethu waseZimbabwe esilayo kwamanje so far akekho into waselungisiswa. Ngingacalama ababalisi bayatshengisela, odokotela bayatshengisela, mhlawumbe kuma-TV groups bayatshengisela but uhulumende waseZimbabwe akekho into waselungisiswa kwamanje. Izinto ziyakhwela everyday, ama-president going high, ngakhala i-rate even yaqansa everyday. So akekho into esithi uyayilungisisa.
Ubona ngani uhulumende ulakho ukulungisisa udaba lolo na?
Hhawu uhulumende esilayekalani lakusasa labantu akunatuthe eZimbabwe lapho andibana singakhipha umgabe ngale esiyani isikhathi ngabe into zonke ezilungile kwamanje.
Manje kumele siyenze njani ngoba yena ubaba uMnankagwa uthi usakhona until 2023?
Yes, iqiniso yabe khona according to i-constitution esilayo kwamanje kumele abe khona until 2023 kanti iqiniso on the ground into azimanga kuhle i-rate iqansa ngendlela ongayicabangelayo uma ungadinisa 1 year sinikwe 20 bond ekogesha nto siyabe sithiya ngapho akulapho esiya khona.
Hhayi siyakuzwa Stephen, isikhathi esesidliwe ngangoye. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga sapho leZimbabwe.
Isikhathi du mthwakazi omuhle namhla kuhlelo besilomnumzana Steven Sibanda. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM sisakaza ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Kwanele kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove sokwisikhathi sokholo lwesikristu silo ntungameli komo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukubala kwabaseRoma ichapter ka-12 iverse ka-2 uthi yena uPaul lapha ebhala lingalingisi lumhlaba kodwa liphendulwe ngokwenziwa zibe zintsha ingqondo zenu ukuze libonisise okuyintando kaNkulunkulu lokulungileyo lokwamukelekayo lokupheleleyo. Ngifuna sinanzelele namhlanje ukuthi uPaul lapha ukhuluma iqiniso eliqakathekileyo ukuthi yena kumele kwehlukane indlela okucabanga ngayo umuntu okuKristu lendlela okucabanga ngayo umuntu ongekho kuKristu. Kuthi ukuthi nxa ngachasa lapha ngathi mina indlela ehlukanisa umuntu ongumKristu lo muntu ongasomKristu yindlela umuntu lo ocabanga ngayo, ingqondo olayo. Leyo into eqhakathekileyo uPaul lapha sitshengisa yona. Uthi yena lingalingisi lumhlaba. Kutsho ukuthi lapha yikusikhuza, njalo yikusiqondisa, njalo yikusitshengisa. Siyananzelela lapho ukuthi unxa ebhala uSolomon kuzaga ichapter ka-23:7 uthi yena vele indlela umuntu ocabanga ngayo yikho lokho ayikho khona. Kutsho ukuthi wena singathi nxa sikufinqiza uyingqondo oyicabangayo. Yonke into oyiyo yona yileyo ephakathi kwengqondo zakho. Ibizwi likaNkulunkulu lithi lona nxa uKristu sephakathi kwakho kakuguquli inhliziyo yakho kuphela, kodwa kuguqula lo mqondo wakho lendlela ocabanga ngayo, ngoba into esengqondweni yakho uba yikho khonoku wena. Baningi abantu esibezwa nxa bekhuluma uzumangala ukuthi kambe lumuntu ngumzalwane yini ngendlela akhuluma ngayo. Kutsho ukuthi izinto azikhulumayo zivele engqondweni zakhe. Uyezwa la ngendlela adlala ngayo nxa ehlekisa abanye ukuthi akunamehluko lo muntu ovele ngamazwi uNkulunkulu. Kambe wena kuyini okutshona kusengqondweni yakho? Into engakuyangisa kumbe into engadumise ngaletha uduma kuNkulunkulu? Ngubuza lowo mbuzo ngenzela ukuthi uzibuze ukuthi kambe vele wena ingqondo yakho seyaguquka na. Ingqondo yethu kanti iguqulwa njani? Ingqondo yethu iguqulwa ngento eyodwa, yikubala lokulalela ilizwi likaNkulunkulu. Nxa sibala silalela ilizwi likaNkulunkulu, siyathatha ingqondo kaNkulunkulu esembhalweni wakhe ibe yiyo engena phakathi kwethu, ibe yiyo esesicabanga. Yazi kuyamela ukuthi uthi nxa uthandaza uthi mina ngifisa ukucabanga imicabango kaJesu, mina ngifisa ukuthi ingqondo zami zibuswe imicabango kaJesu. Akumelanga ukuthi ingqondo zakho zibuswe imicabango yezinye izinto. Kanti uJesu yena wayecabanga njani? Asimkhangeleni nxa esahamba lapha emhlabeni ukuthi uJesu wayecabanga okokuqala ukwenza lokuthi aphutshise inhloso kaBaba wakhe. Yinto yayisemqoka emcabangweni wakhe. Wayesithi nxa ebuzwa ngabantu, ekhulunyiswa ngabantu, ethi hayi mina ngilapha ukuzoyenza umsebenzi kaBaba. Ingqondo yakho lawe mzalwane wami ayigcwale ke ngentando, ayigcwale ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngithi umqondo kaNkulunkulu umqondo owawulesineke, umqondo owawulokuxolela phakathi. Ulesineke nxa ubona abanye abantu, unjalo uyaxolela yini labo abakoneleyo?
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu size engqondweni zethu lapho esiphambuka khona. Abalaleli bethu abagulayo abangezwa kuhle emzimbeni baphilise. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1 kumdlalo weAfrica Nations Championships odlalwe namhla eNational Sports Stadium. Amaqembu la azadibana njalo kunsukane ezilandelayo emdlalweni wokuphindisela ozadlalelwa kweLesotho. Singahlukani ukuthi sike sikhangele indaba ngamafitshane ebesigokela namhlanje. Abalandeli bebandla leMDC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungiselela ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. UDokotela Peter Makombeyi uwakuthiwa uthunjwe ngamapholisa eNsitha lokhu esesibhedlela eHarare. Kube sokusithi ke iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.